silokudana okukhulu ngalokho sokwenzakele kuntatheli izindaba. Sidaniswa ukuthi bonke labantu abaxotshwayo ngabangani bethu, ngabantu esibaziyo, njalo ngabantu ebebesebenza ukuthi betholise uZulu ulwazi ngalokho konke okwenzakalayo elizweni. Silokudana kakhulu ngoba iloba yini engabe i-affecta intatheli izindaba, kusho ukuthi lalabo ababala amaphephandaba abaphiwa ulwazi zintatheli izindaba labo bayaba affected. Ngoba ngikutsho lokhu ukuthi nga ungakhipha lo othatha indaba i-journalist uxotshe umsebenzi, ukutshengisela ukuthi information ezafinyelela uZulu isinilutshwana. Kodwa-ke thina njengenhlanganiso asikuthathi lokhu angathi into ezimele yodwa. Thina nxa sithi siyakukhangelisa sikubona kuyisibuko esiveza umumo omubi welizwe. Kukhombisa ukuthi ilizwe kwezomi-economy azimanga kuhle, ngoba lazo phela abanikazi bentatheli izindaba ama-owners e-media lawo akulowo msebenzi ukuthi benze i-profit. Nxa umi-economy ungamanga kuhle labo kuyabahlupha lokho. Yikho-ke thina nxa sithi siyakukhangelisa lokhu sikhuthaza abanikazi bentatheli izindaba ukuthi nxa benza lokho benanzelele ukuthi lokho kwenziwa ngendlela esithi thina i-fair, ngendlela engayisiyo ukuthi ijonge ikophe amanye entatheli izindaba. Kube le nhlelo ezisobala ukuthi kwenzakalani, hathi ukuthi kusase uze kuthiwa umuntu usexotshiwe, lowo usexotshiwe. Ngoba thina sesaba ukuthi labo abaphezulu kwintatheli izindaba bazasebenzisa leli thuba esingathi ngesilungu to settle scores labantu ade bengazwisisani labo.
Asebelahlekelwe yimisebenzi ingwenya abangamalunga enu, lingaba le ndlela yini zokubancedisa, njalo bane ngokunganani asebebuyekini bedinga uncedo?
Ngathi bambalwa, angikabili lawo amanamba ukuthi ngisho ukuthi bangaki, kodwa sebembalwa bezama ukuthi njengenhlanganiso emele ilungelo lentatheli izindaba njalo lokuxoxisana lokukhululeka babuyile labo bezama ukuthi bengeze ukuthi kungathathwa nyathelo bani. Kodwa-ke uzothola ukuthi thina njengenhlanganiso ngaphandle kokuthi sibalinke up lalaba abalamathuba ukuthi bengabaqhatsha, izandla zethu zimfitshane.